sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 Mfumfu 2022 ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi ole World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende eyenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli izindaba ezigoqela uHope Tshizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli izindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinika sathi ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy zibe yi-cabinet ukuthi inhlalo entatheli izindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli izindaba ukuthi siyela lokho abathi isilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lapho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli izindaba kumele zithole umholo ongana.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokho ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa. Azange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi esiya ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri namapholisa nabanye abemthetho ukuthi intatheli izindaba azekele zenze umsebenzi wazo ukuqomotele lokuthi watho ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprezi.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokho ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silapho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo. Bambizile lake ngitraina intatheli izindaba ukuthi khona bebe la malungelo nokwazi ukukhangela ama-elections lawa buyayo. So ngizakufaka kuye ntanda ngomvulo unjayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kuthini. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ezase bambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayiwe amapholisa kuthiwa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli izindaba eziningi ziyabotshwa soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha
sikhuluma ngakho sibili konke konoko yabudilo umtholo wakuthenjisa ukuthi khona khona sekakhulumisana labo abanye asebenze labo khumbula phela ukuthi khona khona osayigwa ebutilaba abanye kule ministry ezinye ezika-ICT ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona futhi kulamanye amaqembu labo akhangela eminye imithetho okumele bekhulumisayo ukwenzela umthetho ezindala zisebenze kuhle
ye siyabona njalo-ke ukuthi wona lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela wangena esikhexeni se-aiba libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le
akula mehluko siwuthilo ukuthilo lokho kuhlanganela ukuthi abakangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-aiba le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayena le yokuthi kuhlukumeza intatho lezinjalo
Umnumzana Njabulo Ncube ugokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi Ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oluqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo
uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutho ukuthi sisaselomango omude omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima ngani lilizwe lisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usize
umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi
ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba
kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani sesilama research amaningi esayenzayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke they are captured lama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power
izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation ITUC bathi lo nyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ubulelani loBhengula owakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi Usenike abantu asebekhulile abahlala eNtembeni Old People's Home impahla eGNA yo. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikaLobhengula uthi kuqathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa, iyakuyafika ivakatshele entendeni. Bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke, kudlula khonaphana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela, yabapha ingubo. Bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo, kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucela okunye kuyini?
Ngamaimpuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwinge yodwa, abanye basilela. Isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe kulokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka bengabantu abethu. Thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu. Umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane. Kumele banakekelwe. Babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe kwezithi kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe. Bangancedwa njani?
Mthonisasenizayo kukhipha imfihlo esakele. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke abavuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulo msoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawo ukuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima. Futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babelapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula. Kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana. Into okuthi engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mfakazi umele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesintu ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Ukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine. Ngoba mhlawumbe yona inkinga ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mom Mveringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekansil yeVictoria Falls umnumzana Roni Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wetheswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awashile kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengatha osecretary for local government, secretary general, njingatha ezeneleyo ezizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomba wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ule ndlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa, kwabonakala ubufakazi balokhu akwetheswayo, thina ekwazini lokumthetha kwethu babumeya uSamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kulenhlolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapolisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esiyalike ukubona kubozanupief nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwethesa usodolobho wethu, asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba simele sikunanzelele njalo ukuthi nako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu, but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekele emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecuthele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisithiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana, njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo, ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken, oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa, njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxokwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakweMelika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani weqembu leMighty Warriors uphuthuza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Intatheli zindaba yethu eStudio 7 uJoseph Njanji usiqalo ludaba.
Ngokamoya uthi kuza kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane yamela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe emhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, FIFA.
Talent abanalo, lithini talent labantu bangobaba? Ngoba abantu bangobaba abantu bazala vele bela. Kuthiwa yifine ukuthi even istreeting badla, but for umuntu anenkazana engavele ayeqi inyaka umbami izinyanga. So in terms of developing the Zimbabwe in football, oh mama, this is a little bit of a problem. I was a career with this uplifted band.
Uqhubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqu akumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Nxa ngasivumeli abakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass, sithi under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube le select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Sibe sitraina week in week out. Then so discuss ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 yemaswingo kumbe edlala under 17 yeharara. Yenze ukuthi sale thina sile squad esiqinile. Kwenze ukuthi nxa sokuthiwa sesibhanyethu si-uplifting sesile base yokuqalisela.
Umqeqeshi okwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathila yovumelana lo moyo ukuba kungali ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathi sikuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify lapho esingabathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu ukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfukuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajahala eminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona wazaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangwarriors ngalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
ULivetok namhla sikhangela ezombusazwe kweleZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Woza Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asizweni ixoxa lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda.
Ngala no Juice. Bese ngiyajelisile inkosi yami.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobhengula, eNgulobhengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chede Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza ukuthi ubabe.
Thank you.
Uthe esekhulile sefuna ukugcinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli. Lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi Juice Juice because nganginathi Juice but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngoJuju. Majusana ibizo lengingalithiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abanginspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikho ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiunderstandayo ikho namhlanje ngihlabela iDisco Splash.
Juice uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music, la ku-phone yami 071-754-6915.
Junior uyakhula kwezomculo njalo uyakhambile esinika umculo ohlakazayo weDisco uJuice Majusana ebusilaye uhlelo Woza Friday mpela sonto entle kini lonke igama lami ngeza Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Sihlukane isihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli izindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazane yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.